abantu ngomkhuhlane we coronavirus kulokwethuka okuncane nje ukuthi bona abantu sebengkhona bebona ukuthi hayi umkhuhlane lo ngumkhuhlane okhona njalo khathi le dorobha lakwaBulawayo isiyenze imizamo yokuthi khona i-ET breakdown ukuthi abantu laba bele coronavirus basendaweni eziphi endaweni lapho esihlala khona. So kulula kathesi ukuthi ngikhangele lapho enhlala khona ukuthi oh kulabantu abangaka, kulabantu abangaka njalo abafileyo sikhangela i-logsheet lale e-council. So khonkhana kuyancedisa njalo ukuthi khona kube le awareness ukuthi hayi akuseyiyo esingathi i-business as usual, sokunohlupho lapha enhlala khona. So ngizayenzani njengesakamizi ukuthi khona i-corona le ingambambi njalo ingaspread lula. Kodwa osokushota-ke kathesi ukuthi nxa kulento enjalo esigabeni kungenziwani njengesigaba nothi njengeBulawayo njengesigaba semganwini kungenziwani ukuthi amanambazane ingacontinue ekhwela njalo lawa abantu nxa siphila labo khona lapho baphila bengaphi kwenzekwani njalo nxa sihlangane ezindaweni ezingamavinkilini so abantu kumele benzeni extra ongayithi kugqoka amamaski nje kuphela.
Sike sakhuluma labantu abaningi boBulawayo eningi labo bakhanya ngani bayakhalala ngalokhu okwenzakalayo emalokishini besithi emalokishini bakhanya ngani abahloniphi imithetho ye-lockdown. Lokhu sekutshintshile na?
Akukantshintshi yamalanga la amabili adlulileyo bekungelamanzi emalokishini singathi phose wonke ngoba ukhansili uthi ube le challenge khona lapha emanzini. So izebhorane angikhulumi ngento yakudala, ngikhuluma ngento engiyibone namhla ekuseni ngibhotabhota nje. Izibhorane kugcwele abantwana yibo abathunywa abazali ukuthi hamba lethatha amanzi babefucana khona lapho and isibhorane sibanjwa umuntu wonke phela kuyathi uqeda ukukotshoza omunye umuntu uyalandela nawe uyakotshoza. Can you imagine ukuthi ungenzakalani khona lapho nxa kungabe kulo muntu bele COVID-19 ohambela esiboraneni. Iningi abantwana abasakhulayo laba abagqoki amamaski labadala bakhona engibabonileyo nje bebengagqokanga amamaski. So kusuka kwethuse kakhulu ukuthi kati le njengomuzi sicabangani ngendaba ye-COVID-19. Sesikhohliwe ukuthi kule COVID-19 ngoba sesilodubulwa amanzi angazi khona lapho.
Philo ngempela ukuthi boBulawayo akusela amanzi siyabona njalo izibhedlela zivaliwe abantu bakhanya ngani ngabantu ngalo mkhuhlane ayibhubhekane ngenkinga enkulu. Abantu bathini ngokuzama ukuvikela lo mkhuhlane?
Njengenhlanganiso siye saxoxisana nokhansila oka-1.5 bekhuluma ukuthi uhulumende sethe khona benze ama-ward-based task force committees. Sim-interview wakho abawesithi hayi bazama ukuthi benjani bencedisane lezakhamizi kuma-ward lapho ukuthi kule ndawo ezi-congested kakhulu ezikaziwa lezo siboraneni kulabanye abalamahlazini kulabanye aba emagrosa khonakho
kuyakuphithisaasebenza ngalesi khathi lockdown
maye babo akugidwa kuyafiwa abantu bagida bagida nsuku especially Friday Saturday kulamashabhini aziwayo lathi kwesinye isikhathi bayazitheka abantu ukuthi he kule shabhini enjube esihluphile and vele akulamuntu obotshwayo khona lapho. So abantu lonke besaphila impilo yabo as usual kuyesabisa kodwa njalo ubusunazele ukuthi khona nxa kungaba la ma-ward-based task force ona la ukhansela uthi khona azancedisana lamanye ama-stakeholders anye amapholisi ukuthi izakhamizi yakhona ukuthi hayi kunabeze kule phathi la abantu bagcwele bayenza lokhu bese bebona ukuthi bengancediswa njani ngamapholisa into ezinikazwana lezo. Kodwa kutshengisela njalo khona lokhu kutshengisela njalo ukuthi abantu abasekho ku-coronavirus abantu sebefuna ukuphila impilo zabo beqhubekele phambili but okuyi-hot spot kathesi koBulawayo kuseziboraneni ngoba kulamanzi.